Akona njebe kuhlelo oluhle kodwa kuyahlukuluza ngoba kuyadura kakhulu. Asonelisi thina ukuthenga idatha njalo izikole eziningi azila i-access to i-internet. Futhi njalo lunjalo lolu hlelo kuyatshengisa ukuthi lo ngumnyaka lo ngonothileyo kwenza kube lomkhandlo phakathi kwabantwana. Luqubethe kakhulu kulento ezinengi lona lukhipha nje 30% okuthi kuhlelwe kuhle lwahlelwa kuhle nje akumelanga kube lobunzima obungako obokudura obokuthatha isikhathi obokuhlukumeza abazali ukuthi kwenzele abantwana ikhala. Hayi, lusithathe senzile
kahle kahle. Kuyini okukhathaza abantwana lapho ukuthi beqhube kuhle izifundo zohlelo lolo?
Okukakhulu ukuthi kumele ba-researche bayelapha nalapha bayelapha bedinga ne-topic yabikhichiwe. So thina imali yedatha silayo zeleka abantu abazali abaningi abasebenzi ngabantu nje abahleziwe yehlula nabafoni zabanawo nabanye abathuba lemali bebeqala kuthi hayi lokhu kuyasehlula nemali yakhona sisonelithi. So abantwana abaningi akabafinyeleleka kuma-computers nakwi-intanethi. Kuphinde kube njalo kuletha ukuhlukumezeka ebantwaneni, bathole ukuhlukuluzwa, ba-abuse nje, bahlukunyezwe sexually yonke into nje. Kuletha nje ukungahlaliseki kwabantwana
labazali. Lisho ngani ukuthi bengabe behlukuluzeka lapha?
Umntwana ahambe siyadinga i-research, esiya-research achayisane labagamileyo bamdlwengule kumbe nje bamhlukuluze bamtshaye. Ngoba kwesi sikhathi abantwana babo uyaphuma ahambahambe uze uphume lawusingena ntambama ebayadini sidinga kathi akumbonelanga ubani, akumbonelanga ubani. So khona ukhana kuvi kakhulu ngoba kuthekeka umuntu abantwana labo sebethatha i-advantage yokuthi kuthiwa ngiyadinga iya-researcha yena bese zihambele endaweni zakhe esiyakwenza umnyezo obalethela inkululeko enkulu ukuthi bazenzele nje bathanda ukuganga. Thina sikhula besenza i-agriculture siseprimary kuthiya phezulu sizwe kwaba kulutshwana kungabandleko khathesi kuyahlupha kube ndleko eziningi. Njalo nabatitshara abafundiswa kakuhle nabuhlelo benabalizwisisi okukangcono luyekelwe nje nxa kuyukuthi kwehluli kubulutshiswa zonezo izinto noba kasinamali. Singabayala siphakathi kobunzima asinamali yokudinga idatha sifundisisa abantwana lamafoni wona akhona sizayi mali abantwana abaningi badikeka besiyacela umntwana ngumntwana kumele aphiwe indlela eyivikelayo engaweli ezingozini thini.
Selokhe lwaqalayo lolu hlelo lake laba lethuba yini lokuthi likhulume ngalo lababalisi kumbe lohulumende kumbe lezinye nje inhlanganiso abakaze bebuye ukuzokhuluma ebantwini?
Abakaze bona abakahulumende bebuye kodwa izakhamizi eziningi zilulethile uhlelo kubhupha ukuthi lawa Progressive Residents Association bekhala ngabe ukuthi uthole ubahlukumeze kakhulu. Yikho okwasenzile ukuthi besixoxisana nje singabawazi ngalo sibe nohlelo njengebhupha sixoxisana nabawazi babawathi chairpersons ukuthi bakhulumisana nabantu bagade information badinga information yokuhlukuluzeka kwabo sayikhompayila sayithumela sike sayithumela siyibhukhela kumnisi usekretari wethu we-education uBen Moyo ukulungisile lokho umnike sikugadalana nathi i-executive bancedisana nabawa-chairpersons bethatha i-information ebantwini izakhamizi.